i-City Council ingabe isiphelelwe izindawo zokungcwaba abantu. Kodwa ifanele ukuthi abantu ibakhuthaze ukuthi bayengcwaba emizini yabo. Ukuchisa ayisilo siko lethu. Njalo abantwana bafanele ukuthi beneliswe ukuthi bayefika lapho kulele khona uyise mkulu, kumbe lapho kulele khona uyise, kumbe lapho kulele khona unina. Pho nxa bangachiswa le ndlela yokulahla lowo mlotha esintwini sakithi kasilayo. Asitsho ukuthi kabachiswa abantu, bakhona abantu abachiswayo. Ngiyakwazi ukuthi endaweni khonapha koBulawayo kulenye indawo lapho abadala abanye abathile abapho kuvumelana ngokuthi sebehlala edrobheni kwesikhathi eside ukuthi hayi bona bazachiswa hatshi ukuthi bayebekwe.
Ubulo mcabango wokuthi ngabe abantu bayangcwatshwa emzini yabo?
Angithi wonke umuntu osedolobheni uvela kwenye indawo osendo lwabo lapho luphuma khona, ngoba imizi yakwabo ikhona. Nxa ungahamba emakhaya kathesi uyayifica imizi isidilika ngenxa yokuthi abantu sebecabangela ukuthi bahlale emadolobheni. Liyona leyana imizi ifanele ukuthi ivuselelwe, abantu bathwale bayebekwa kibo. Nginje mina engingakufisa empilweni yami ukuthi ngiyelala phansi kogogo bami, ngiyelala lapho kulele khona obaba, ngiyelala labantu lapho engikhulele khona.
Kuyikuthi abantu bengachiswa kuyini okungalunganga ngakho, kungaphambanisa njani
kule nkolo ezithile abantu abalazi ukuthi umuntu ufanele ukuthi nxa eselobunzima obuthile ayebika. Xa ebika ubika kumphefumlo kayisemkhulu lo ocatshangela ukuthi wona ngwawo usaphila, njalo uyancedisa ukuthi umuntu indubeko zakhe ziphele njalo zikhangele zilungisiswe ngendlela eqondileyo. Kanti-ke nxa umuntu esetshisiwe asikabi sikuzwisisa ukuthi pho sintubani esingasenza ukuthi leyo mphefumlo lo kholo lolo lube khona, njalo abantu baphile impilo yabo yobuntu babo obugcweleyo. Ukubeka umuntu akutsho ukuthi uyabe selahlekile, ngoba abantu babeleku bephila laye besiya lapha lele khona besiya Daniel besiyakhuluma laye.
Abakholo lwesiKristu kungabakhathaza nalokhu ukuthiswa?
Ayisibo bonke abasuka babe lokholo baba lokholo lesintu baphinde babele khona. Abanye abakholwa okwesiKristu, abanye nilethemba ukuthi abakhohlwa ukuthi usendo lwabo kuyini, njalo baphila labanye babo abavele bahlala labo impilo zabo zonke.